Zika disenda ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 uThabo Kancube endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa yabona le yinto yomndeni efile eminyaka neminyaka igidi lezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende nakukhansili abe esebenza ukusebenza kancane. Kukanti inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokugqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alitshumi lane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ephalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo.
Sesizakuma okwesikhatshana kutsho ukuba akula esizakwenza ephalamende ukuze kulungise konke esikufuna kulungise.
Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edayela ephalamende ngoba sekusobala ukuba elezanupf kalifuni ukusebenza lele CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla le-ZANU-PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edayela ephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kunhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis wathena kufuze abaZimbabweni bakhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa nomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo okwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recourse ayenhlomthethweni awenziwayo kungehlula lokho siyabe sizaphuma eParliament siphume kuma-local authorities indaba lezi zezilungisiso. Ukhulumile umongameli wathi kwakhona epartinet akula muntu osebenza lo muntu wezana njalo akula muntu osenior akula muntu ojunior sonke siyafanana singamalunga e-triple C simanyele sibambene laba abarekhola abantu bethu asizobahamba amalunga ebandla lethu asibazi asilani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxosha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Istrategy sokuthi bona ama-members e-Triple C disengage qakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokhu kungcola kweParliament, iParliament yethu ingcolile, iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho kuqakathekile ukuthi kube le-pause kutshengisele ukuthi this country can be rendered ungovernable because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people, abanyeke nje bexotshwe liphepho. Ngathi wena o-electwa ngabantu bexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga. Bekumele bekunanzile ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxhosha elinye ibandla ePharlament. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Yeah, the government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi bayenzeke phakathi kwe-TPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutshotsi kakhulu especially kuma-position.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lezulu leZimbabwe ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana umlotha lebandla le-ZANU-PF. Baphinde babonga uZulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethethwa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona selisedlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingasela mandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubona ukudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusazwe. Umnumzana Mhlanga wayeyintethela izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBhilithane.
Le inzima mfowethu, uyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Impilo leyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le ngoba ungathi uyakhanyela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. abangani ukuthatha isikhathi eside ngathi uyakhangele ka 1967 kubanga iGolan Heights ayithathanga isikhathi eside kube la yinto enye kwabangu 77 uthi uyakhangela le into afathada eka 2012 angithatha isikhathi eside ngoba kumele sikunanzele lapha ukuthi amabutho ehamas bona ngokwayo lesihlenge lapha khona akonjolozele Israel akula indawo eziningi angaya khona kuthi lezi khale abalazo aziningi njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America yikho ngibona ingani hayi akusezo kuthatha isikhathi eside into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiwe yikho-ke okuza ngami ngathi kuze kumisa impilo yo ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidlulileyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhulumana ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani yikho njalo kuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonoba ngendaba ngoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel yikho okunye okuzanceda ukuthi amazwe anjenge-Israel nabo-Jordan bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazwe futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapho sokubhizisa into ebasike sikhulume ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele esibili ngombhobho ziyabala into ezathiwa zaphela esibili ngombhobho ngoba abantu abanye abanjani abangali basebenzayo sebehluke
sibone imelika isima le-Israel ukubona njani lokho
lokho angikhona ukuthi intado kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwana labo bantu ababili i-America ne-Israel kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayiza indaba yakho ndoda kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngoba ngisho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa and singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo ngwana awulandele
isizwe abanye bekhuluma ngokuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini le
ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala bazaba khona nabanjani abazathi hayi ukuthi into le ingamemetheki ephambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awayipalestine le-Israel angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngom asikho ukukhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ukuthi ukuthelela okukhulu kukhulu okwaletha i-Arabhu i-Yangtze Spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna ingwale appetite enjaliyani enye impi
lo ube ngumnumzana bekithemba Mhlanga ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli ezindaba eledumo eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane eleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka 11 Mfumfu minyaka yonke lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili ingcwethi ecubungula ezombusazwe unkosazana Patience Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku
wonke umuntu iloba owesifazana kumbe owesilisa kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana sikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise
ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Ngakho uyakhangeliswa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe ngokuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono. Kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi zithi abantwana abangamankazana kabayekeli esikolo ngoba imali akula. Sikhangele njalo alabo abantwana abayabe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni, bayaphongunikwa nje kumabandla wona lawo ezisonto. Uyanika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala. Njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathi Ntambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Asikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi kusiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, njalo olwalonyaka lunazwa phansi kwendikimba ethi Invest in Girls' Rights, Our Leader, Our Well-Being. Ngimele Studio 7 ngise Harare. Ngingumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo inengi kungawebandla le-TCC afike ezishabane lamuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo, njalo athi alindele ukwaziswa libandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongumgcinisihlalo we-Emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuphume kulomhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibudget ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibiku 264 million, kulomnyaka izabe yi 264 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke njengempijana okungajulu.
Kodwa elina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi i-council ikugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi i-council isilungise edorobheni lakithi. Akulani utholakele wakhangelwa imigwaqo ayilungiswa, amasuwa lokhu enjalo ebhokoka everyday, imigwaqo ama-potholes awagijwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo ku-council yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course. Kodwa-ke kakutshengisa umehluko wokuthi lonyaka afuke into entsha eyenziweyo. Bantu bafuna ukukhangela umgwaqo kunobhengulasithi wonke kufile, bafuna ukuthi balungise baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengabo number one obite wodlu bonke bona bayazankisiyabo emakhandeni lama-stadium, especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu i-Barberfield Stadium ukuthi bafuna ukuyifaka ibe kwi-international standard. Nakovundu laphana ama-flats lawana bafuna ukuwa abe sesimeni sokuthi amahlala abantu dojiwe ama-flats onalani amadala engama-hostel. Bakhuluma la ngamagwebhe housing le-Chabalala housing.
Njengezakhamizi lithini ngalokhu ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe-recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu kutshengisa ingane kulokuganga ukuthi izobenzakalayo emaphathini la. Umuntu urikholwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo yikho lapha ongathwena ufisa kathesi bagcotshwe kathesi nje last week ukuqaliswa ukuthi namhlaba badonse basuswe e-chambers basuswe le-parliament uzafaka bani yikho akusiphathi kuhle khonokho kuzasenza sihlale sicalisa ama-programme ethu okuphela ngaye kathesi bese siqalisa ukuthi sihlangane labo basibe-introduce bese siba-introduce leku-community ngiyakhumbula ngenze umhlangano naku-resident baba-introducer ama-councillors lo-MP ekhona imitshengisa abantu ukuthi sesiyaqala kimisebenzi emitha siqalisa ukusetha ama-programmes okuthi kusetshenzwe kusetshenzelwane naw ngemva kweviki eyodwa sesizwa kuthiwa kulo muntu ofisa oserikhola lawo ma-members sizosebenza njani akusebenzeki ngaleyo ndlela nxa kungukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abasangasebenzi e-parliament kumbe kuma-chambers therefore kutho ukuthi wonke umuntu-ke ongu-member of parliament longu-councilor ovele ngala msebenzi wokwanasebenzi kutho ukuthi ba-they are all condemned because kakuncedi ukuthi khona kuthwenana labana basuswe basuselweni irini ukuthi basuswe ngeyani so kutho ukuthi ngenye indlela basusa bonke abantu enye into esiyethelwe kakhulu emhlanganweni ngumeya ikuthi kulamabhawa amabhawa siyakwazi siyakwazi ukuthi kulamabhawa ayedlele engamabhawa kudlala bayacela-ke ukuthi khona nxa kulo muntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani ibhawa liyana ukuthi yenelise ukuthi seve i-community angabuya lekulani bamnike i-chance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede i-community kumbe yenze imali le-councili isebenzelayo so kuyacelwa ukuthi amabhawa olala akhanya se-neglected achiywayo ngenxa yokuthi abantu abasanathijwala kiwo so zi-open zibalindela abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool kumbe ufuna ukwenza isikolo kumbe ufuna ukwenza i-theater kumbe ufuna ukwenza i-cinema whatever you want to develop in that previous year that days you can come forward ukuthi uncediswe isikhansini singawulekana kusebenza
lo ngumnumzana Stephen Komo umgcini sihlalo we-emakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owe-Studio 7 ekobulawayo. Kusigaba sabajabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sikhululekile Bhoboza isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika. Unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabeleni seMathabeleland South ngasizweni exoxa loPrasedis Jeremiah oweStudio 7.
Sele lohani isikolo iyaqala i-preschool yona ikesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school ikho lapho limi khona kathesi
qalisela ku-preschool kusiya ku-grade 1 kathesi
kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade 5 ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebese besiba phansi so sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephume le mpumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree sifananisa lokuthi izikolo lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantu babo bebahambisa kuma-secret heart ezikolo ezinye kuma-boarding school so sifuna thina izakhamizi ze-country zifile comfortable ngokuhambisa abantu babo esikoleni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantu babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo linkulu qalise uwedwa kumbe ulabanye ukuncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni loli. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa. Noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini ngiyakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha eMerika ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing, then ngiyenza ngasebenza lase-office ngiyenza i-leasing office. Then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Kukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo?
Yeah, kuyasetshenzwa emini nasebusuku, uyawugijima usiya lelalo, uhambe utshintsha on the way. Ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngisithi hey, hayi America yasebenza uze uphele inyawo, mina ngike ngasebenza ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu, kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda, ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale nabo ngibabone beqayeqa. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizala esithenjini kobhoboza eMbako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane. Ngihlala ngihamba lakho ingadi emasimini, ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba nabantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkhona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa iGasafu. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana uthi junction liyane ekhodi. Ma uyathena before ikhodi usiya ngale kule ntaba emuva ngale, abanye bakubiza kuthiwa amangcwabeni amakhiwa, yikho lapho esikhona kule ethareni endala.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Good Life Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kwe-Israel lebutho leHamas elakwele Palestine. Ngakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilaso. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele parlamente lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili, i-1200, kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.